sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele kuZulu esebenzisa isipho se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla silengxoxo lenye yentathele zindaba ezihlukuluzwe ngamapholisa emkhosini webandla le MDC Alliance kokulawayo ngomgqibelo.
Saphonga ukuthi asikuzwe sisiloku ukuthi sicitshe footage yethu. Njengojournalist vela kumelanga nje vele sicithe footage because lapha sisamsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abaphathintambo ele cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni womabili we-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we-cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni icontract yakhe esangena umsebenzi akula angikholuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama union ezisebenzi bazahamba e-court. Ngibona ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo uZambia, South Africa, kukhanya lapho Malawi, bayenza ukhetho lwabo, ama-elections. Lapha sesizwa kuthiwa khona kule COVID ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isipho se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isipho sakhona singabe lokhu sikhona, sizingezwa kuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusena ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona ngumnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID hiye sokulama-vaccine ambona ukuthi kusizana ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane. Ikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulomshiyano ozakuba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company also business imithetho wabo phandle ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho uncindezela abantu abangahlatshwanga inomba ukhona lobe e-United States ngezwa wena umnumzana u-B. Joe Biden esikhuluma ngakho esithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini kumbe England lakho ulemthetho embalwe ukuthiza ukuthi ngawahlatshwa ngawungena eboreni ngawungena ngapi ngapi ikho ngibona ngathi phela suze kube le difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya kwakuvele kule zinye inkinga nje abangaqondanga ezinga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuyemsebenzini ngoba abahlatshwa ngankhola ukuthi kuzaba vivimbele ukuthi baebeze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bahamba bezihlabisa kula makampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID, i-vaccination ye-COVID. Ikho angiboni ukuthi kungaba hlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ibandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezivalisa ezokulungisa imigwaqo ezokwakha kanye lezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intatheli zindaba leli bandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MDC Alliance ngelithi yiwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged the government ukuthi lelethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. So on that one, Tina, as EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanjama farmers.
Njengebandla le-EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over the sewage system from ama local authorities because they are failing to repair its ditches duka and abantu bama council chambers ngabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear would they are failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi the state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution, where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana nesenchamisa kanye lababalisi.
Number one, a problem ka Nelson Chamisa ekuthi Galaplan ilo iqinise likhona. Galaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinatewa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Nxa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze prioritize ifu imfundo yabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi se COVID kade behola kade bencediswa ku government. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve pay yama teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTC, but I thina as we have said EMTC I see lo bandla eli genuine for abantu libandla elicontrolwa ngama Americans lama British even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba controlwa njenge remote control, batshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy ye Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kadivele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we Studio 7. Amasotsha abikwa ehlukuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha la lamapholisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubulabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso loJack Mvundusi. Sixoxe lo Harris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi laba sibiziwe lapha ngumntesibiziweyo umphosa lo vele watshinga wathi hayi le illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasengakwazi ukuthi illegal gathering leyo, because sasebone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-maintenance of peace and act order leyana, it was not a public event nje ayivunyelwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuzwisisi lokhu ukuthi sicitshe i-footage yethu. Njengo-journalist vela kumelanga nje vele sicitshe i-footage, because lapha sisemsebenzini lapha bahle bathi lina saliyindawo chithani into zenu lezo. Basimisa sibila think okwama-30 minutes simile khona phansi. So sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, and vale vele bahle bavimba indlela yokuthi sisuke. Basigombolozela sibili babe yi-3 basigombolozela ukuthi vele alisasuki lapha chithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba. Ngasithi hayi kodwa simiselweni lapha layo uthuso layo babuza ukuthi ayi sibochiwe, sibocheleni cala sitshele ukuthi sibocheleni xa ukuthi sasibochiwe, because you cannot detain us singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha. Bona vele bemisa iphika lokuthi cithanini footage leli ithetheyo, akumelanga ngithathe footage yethu, akumelanga liwe lapha.
Manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha.
Yeah, ifootage sayicitsha sibili and babesithi siyicitshe asisuki lapho, kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela ifootage yona leyo ngaphi ohofisini yami. Khonapho kusasakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho, mina vele ngase ngiyithumela ngaphi ehofisini. So khonaphana babesithatha besisa komkhulu wabo bona lowo, sathi sifika kuyibabalwana wahle wathi yena ngumuntu wemilitary, wahle wabhosta wahle wathi mina military person, I don't care about your nonsense, delete these images now. Wathi vele akafunte eziningi singakela ukucitha uzathatha equipment yethu. So waqala ukuthusa abajengisa ngecamera yakhe wa he to go one by one ecitha ama pictures la la wathatha sele icamera yakhe ba check ukuthi ucitshile yini. Next wathi sister huya la mi ngangena estikini sematshengisa ukuthi hayi sengicitshile into zenu yikho yini. Hayi khuluma sibile sitha me military men esangkwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusetshela kahle ukuthi military iphezulu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulomunye wathi hayi yona yere military but these are civilians so you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwani ndaba kumbe selihle lachiyana la
kungaba kuhle sibili ukuya ecourt ukuyazisisa ukuthi vele babe sicitshiselani kodwa nje ngoba lana wahlwa sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi ke yena lapho wayezama ukuchona ukuthi military kwakumilitary kuphezulu lomthetho na kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela uyasidefenda uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi. Njalo ama-journalist kumele basebenze kahle. In fact kumele ba protect yibo amapolisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa nensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMathebeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu 98.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okumanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uza kwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgqibelo ozayo. Leli phephandaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Josephat Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Hayi siyezwa indaba eziphumayo ku-Studio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo i-wrong. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama-MPA. MDC Alliance abayazi into abayifunayo, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi even bengathi bayajinja bengene ebizweni kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele leParliament. Ngiyajabula le audio mayengafunda.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi liyasakaza. Linjani boZulu khona ngapho? Labo kanti mina
Hayi madoda leya uchewa umsebenzi lo uchewa uyezwakala. Uyezwakala siyavuma. Kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha kandoda lo othena ungumthakazi Republic. Umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo. Ngabe yena mina ngangiyiwuye. Ngangiza kwenza ukuthi ngiqale uqala ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi. Ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni. Ngiyecela kibo imvumo. Nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa. Laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besindebeleni yalikhuza. Lingabothi lingathi lihluphekile. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje. Ukhona lwana owatajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti usesidla sesuda. Laye nalo umqondisi uza kuthola akufunayo. Azithulele zwi. Alishiye lokhu elihlupheke. Abekhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Litshiyane le ntozeni lezi ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona, lo lindebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bama Manguni. Angapha manguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey Wakhumalo ngizala eLupane. Msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi kunini MPC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi umqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka uRobert Mugabe namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo bona sibanikile ithuba behlekile manje bayala bona bodwa abangamagama abayekele umqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala ube nini lo okay elisekela lesikhulume se MDC engabi nguyo oyifestini MDC uzahlala amandebele ebandlozi benini kaziboni thi naye ku MDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazanga waba ngospokesperson we MDC spokesperson uzokhuluma kami ngomqondisi Moyo asithandi indlela okhume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha le MDC siyahlonipha MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li ARP lizame lokho elizo zama ukuthi nathi sikhone ukuzimela because behlekile ukusimela singamandebele lina phezulu lapha elikhona.
Hawu ngiyalibingelela linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi. Mina ngingumoyo lapha ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo, umoyo lo uthena chairman we province yamathele and south la means emathele and south we MDC alliance moyo ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili kodwa ke ubukampeni akuhle ukampeni limthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi lithatha linotho yethu ebedi bridge ngaphi ngaphi konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le wathi weni hajise eHarare ukusiya kuzani PF layo uchamisa lo wathi weni kuyi MDC alliance uyabuyisa khona le isiya khona le Harare kuchamisa. Kukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu le kayingayi eHarare le kayibe inotho yakomthwakazi. Landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC. MDC lezami into yinye Harare Harare. Wako wabona ngathi iMDC lo deputy weshona ZANU-PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngapi kumthwakazi aba kumthwakazi inothethwa ibe lapha kumthwakazi ingahambi through MDC eHarare
ngiyabingelela ngiyabingelela ku studio 7 siyabonga uhlelo olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlile so hayi ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma nokubhodla uyabhodla kancane loko into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunganini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-1 and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithalwe enkaya esigabeni segwitch ngibonga lobaba obekhulume khuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni siyi-1 ngiyambonga lobaba lati egwitch laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-1 for grade 0 kufuneka amabhuku ayi-8 so 8 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali cause ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi so umntanama ngazi akafundi uhleli just because of lo misganagana headmistress lo misganagana so kunzima kunzima sicela usizo dadi lapho kuleso sikolo bese ngikhuluma la ngalo baba thongumoyo weZANU-PF inzima lento ayitshoyo kwabanye abantu lo baba ngoba yena uyadluyasutha thina siyalamba usitshela ukuthi i-government iyakwelezi nhlelo ezenzayo lezi zinhlelo ezenza izenza ngoba sokubuya amavoti sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana nxa sebevotelwe sokusiba iminyaka eminingi abantu besokola lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokhu abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni bezathula ukudla lokhu abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile abantu bafe indlala for 5 years
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe achiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhla ka-18 September sizobuthana eNew York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote into enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni phesheya. Amazwe amaningi, even nomakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu, and into ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhla ka-18 sizobe siseNew York kuqala ngo-10 AM kusiya phela ngabo 5.
Manje ekuxoxeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama countries amaningi awezizwe zonke. So i opportunity enkulu kakhulu ukuthi lati sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote. So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzobe kule bantu abaningi abazofika lapho ngomgqibelo masihlangana eNew York United Nations. Ama flyer asekhona asethunyelwe kuma group amaningi kuWhatsApp. So abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa amaZimbabweans wonke regardless of i-political party yakho. Sithi ma ungumZimbabwean woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale le-cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo usasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.